siyakwazi ukuthi ke eZambia ke amazwe eAfrika amaningi balokuvumelana okungayisikho ngoba bonke bethanda ukuriga ama-election. Akusethusi-ke ukuzama ibiwe ukuthi uhulumende weZambia useyalile ukunika-ke umongameli wethu uTendayimbiti-ke ithuba lokuthi aphephele kwele Zambia.
Beziziningi yini izehlakalo zodlakela kumbe ezokwethusela ezenzakaleyo kumnumzana Bhidi?
Beziziningi kakhulu. Imuli yakhe ihambe yakwethuselwa, bahamba basetsha endlini yakhe, abantu batshaywa, bagijinyiswa, babaleka bemdinga. Okokuqala amapholisa athi yena ayamfuna, kuthe sekumele emapholiseni batshintsha bathi hhayi kabasamfuni, baphinda batshintsha sebethe abasamfuni baqalisa-ke ukuthi bahambe beyi-raida-ke emzini wakhe. Ade be-raida bengasomapholisa kuphela, bebe-raida-ke bele-intelligence ye-army. Yikho-ke ananzelele khona ukuthi hhayi impilo yakhe isengozini. Bazame njalo kabili ukuthi bamhayijekhe mbe bambulalele emoteni yakhe, kodwa-ke ngenhlanhla-ke wabaleka, azange benelisa ukuthi bakwenze khonokho. Basebona ukuthi impilo yakhe isengozini, yikho-ke ukuphuma kwakhe-ke lamhla ekuseni-ke eqonda kwele Zambia.
Lithini njengebandla ngamazwi kamnumzana Bhidi asolwa nguhulumende anjengalawo awokuthi ngesilungu they will die fighting for ivoti yabo, lokuthi bazayenza i-country be ungovernable, lokunye nje okuninginingi?
Iye, amazwi akhulumileyo uTendai Bhidi ngumuntu ohlakaniphileyo, ngumuntu oliloya, ngumuntu owazi umthetho kakuhle. Akula nkulumo yakhe ayikhulumileyo esingathi thina ilicala, esingathi thina kayiqondanga. Uqinisile nxa isithi thina abantu bavotile ukuthi bafune i-MDC Alliance kube yiyo ebusa ilizwe. Xa sebetshontsha ivoti-ke sizayenza ilizwe-ke lingaboseki. Kuliqiniso ukuthi nxa usutshontsha ivoti abantu bazademonstrate. Babedemonstrate-a principle besemgwaqweni, bayenza ilizwe lingaboseki. Okwesibili bathi yena wathi uChamisa usenqobile, usenguye umongameli, kakusikho akutshoyo. Wathi yena ngazikhayela ama-V11 forms ethu siwakholekthe ilizwe lonke. Thola ukuthi uChamisa-ke ngulo nqobe ekhethweni, kodwa kazangamdidikeye ukuthi ngumongameli welizwe, azangadidikeye ukuthi uthole ama-millions amangaki amavoti. Akulanto e-criminal ngenkulumo kamnumzana uBhidi ngitsho. Lokhu yikwethuselwa nje kuhlukuluza-ke nguhulumende-ke wesibuthwe nalo uhamba lomnangakho.
Abanye bathi ngabe uhlalile nje elizweni wama phambi komthethwandaba azwe icala alitheswayo azivikele.
Umnumzana uBhidi bedingwa ngamasotsha ade behamba bemayijeka, abaleke bamayijeke, obe kusobala ukuthi ngabantu abadinga ukumbulala, hatshi ukumusa kumthethwandaba. Awulandwe ngamapholisa ehamba layo ukuthi avukesiya emthethwandaba bengasozabaleke. Kodwa-ke ngithemba abaningi abantwana beZimbabwe sibonile-ke umpikitha-ke bezimota zakhe bezilinyazwa bezama ukumhayijeka. Kusobala ukuthi impilo yakhe isengozini, bebefuna ukuthi bamlimaze, hhatshi ukumusa emthethweni.
Uthini ngalokho okubikwa kwenzakale emngceleni weZambia leZimbabwe lapho esibone ividiyo kamabonakude ukulokudonselana phakathi kwamnumzana Bhidi labanye abantu?
Yikho sikutshoyo-ke, labo bantu bekuyi-intelligence ye-army, le intelligence ama-CIO kade-ke bezama ukuthi-ke bambambe bambophe, bekungasomapholisa yiwo asebenza nalo msebenzi wokubopha umuntu. Njalo ukubopha umuntu ayisikho kumdonsa, kayisikho kumthaya. Sikhangela kakhulu ukuthi uBhidi ngomunye wama-principals e-MDC Alliance, ngomunye wabakhokheli bakuleli lizwe, kumele-ke ukubotshwa kwakhe kube le nhlonipho.
Siyananzela njalo ukuthi kasiye yedwa umnumzana Bhidi phakathi kweziphathamandla ze-MDC Alliance ezibikwa zicatshile. Lingabe lilolwazi lokuthi kungani ekhethe ile Zambia?
Yebo, kulokho silalwazi olugcweleyo, ngoba umuntu impilo yakhe ma isengozini ukhangela lalapha angaphuma khona okuseduze khona. Yikho kuthiwa lanxa usugalula uyabambelela-ke etshanini. Lokho kudinga yena ukuthi akutsho ukuthi indaba ekhethe kwele Zambia funa iChirundu iyayibone iseduze ibhoda kulokubuya isilabo bulawayo ePlumtree sekwele Botswana lokuya eMozambique kufuna ubone kukhatshana.
Kuyikuthi usebuyiselwe eZimbabwe, likhayelela ukuthi uzakwehlulelwa kuhle yini?
Sivele sesilokwephuka okuthile ngendlela abamphathe ngayo ngaphambilini. Sibone ngazathi kasoze-ke athole lokho okuthiwa yi-fair trial ngesilungu. Kodwa-ke sikuthekela ukuthi international community ikhona eZimbabwe ibizokomzeva ukhetho, mhlawumbe bangaba le nhlungano bagcine bengasayenzanga khonokho asebefisa ukukwenza, asebefisa abe-international community ekhona ngoba bekwazi ukuthi ivele izabangcolisa ngoba sazi ukuthi bavele bangena-ke ngegazi embusweni nazange bangene-ke ngokukhethwa ngabantu-ke ngonovemba mnyaka ophelileyo. Ngoba kuqakathekileyo lanqabe bemuthi i-asilamu akutho ukuthi sokumile bathe bamdiphothe abo eZimbabwe. Bangamncitha amalanga afuna ukuhlala wona eseZambia awahlale abese suka chama nje lapho ofisa ukuthi aye khona. EZimbabwe kumele bamlethe nxa kuyikuthi sokule application ecela ukuthi athunyelwa diphothe abo eZimbabwe.